okokuqala kumele sikuzwisise ukuthi umeya esilaye kumbe umeya esilaye eZimbabwe ngama-ceremonial mayors. Ngokunjalo ke omaphathi dolobho laba ngama-councillors kuqala, sibili siqalisa ngokuthi ngama-councillors. So councillor sikhangela ukuthi abe ngumuntu ohlala lapha avotelwe khona ukwenzela ukuthi alalele izikhalazo zalabo abamvoteleyo. Umeya ngu-ceremonial mayor, ngulwana nje ohambe evula imicimbi lapha lalaphana, kayisuye lwana ovotelwa kuthiwe ngumeya njengalokhana kwakusenziwa oJaffet Ndabeni. Laba abangokhansila ngokunjalo ke kumele bahlale emawadini abo. Ikhansili-ke ilomnakano wokuthi ithengele kumbe sithi vele kulendlu esiyokuzathiwa izaba ngeyabomeya ekukhanya zizwakalise Burnside. Seseyinto nje saqoqwaqoqwa ngokuzwa kwethu.
Manje indlu yona le nxa eseyithengelwe isingeyakhe na, kumbe nxa kungakhethwa omunye umeya uzasuka?
Isabhabha sendlu ke leso okuthiwa ngesabomeya kakumelanga kube ngeyomuntu othile, esingathi nxa kuyikuthi umeya wakhathesi lo khona ibe ngeyakhe. Nxa kuyikuthi kuthiwa yindlu ezaba ngeyabomeya, kutsho ukuthi i-term of office kufana nje le-status. Term of office yakho ingaphuma kumbe ingaphela uphume esikhundleni, sokumele ke usuke khonapho uthwale imisaqana yakho ubuyele edumbeni lakho, ngoba kutsho ukuthi leyani yabe indlu yomsebenzi. Kufana nje lezindlu mbe zezikolo mbe singathi ngama-cottage, kanti u-headmaster uyaba lendlu nje laye, kodwa kutsho ukuthi nxa sephuma u-headmaster usesalele endlini. So ngokunjalo komeya labo sikhangela ukuthi nxa kuthiwa kulendlu ethize ezabe ilungiselwe bona omeya, nxa seqedile ithemu yakhe yomsebenzi isikhathi sakhe sesidlule, sokumele asuke athwale imkungulu yakhe abuyele lapha avele khona.
Ukuze bakhethe ukuthenga yona leyo indlu ethengiweyo kuyaba kuhambe njani? Umanisipala uyadana adinge yini indawo lapho umeya angahlala khona, kumbe kukhona okunye okwenziwa?
Ihungahunga lithi omeya kukhanya ngazantu akule nhlanganiso le ekhangele amakhansili awe emadolobheni, i-Urban Councils Association of Zimbabwe, UCAZ. Kungazantu yaphuma lesinqumo sokuthi kwenziwe njalo kubomeya labo abayibo abakhangele emadolobho. Kodwa-ke kuthi lana incwadi yakhona kangikayiboni, kodwa-ke ihemhem litho njalo ukuthi kwaphuma kuyisinqumo se-Urban Councils Association of Zimbabwe ukuthi omeya kumele bathengelwe indlu ethile lapho ayizasetshenziswa ngomeya bonke abazabe bebuya. Kodwa-ke kumele leso sinqumo sipasiswe i-ministry yangkhona, mbe singathi uminista wakhona we-local government in our case ke umnumzane uJuly Moyo ukuthi avume ukuthi hayi leyo-ke yindlu efaneleyo umeya wedolobho elithile. Kodwa lokhu ngithe ngamahemhem ngoba incwadi ezilokhu ngingakayibali ngeke ngisho ukuthi ngiqiniso elinganani.